Ukhetho la this year ngathwala tricky ngoba siyabona ukuthi uNumzana Biden ukhokhele phambili ngama percentage points nationally kwi 10 and then kuma swing states or indawo ezingathwa siqakathekile iPennsylvania, North Carolina, Texas, le blue wall abathi blue wall yama Democrats kungathwa ku tricky ngoba sibona ukuthi abantu abesilungu abalapha bavotela uTrump not ngoba yiprocess yedemocracy but sibona ngathi abavota on racial lines especially bona abangafundanga or abangalama college degree bathi 68% izavotela uTrump but sibona ngathi kuyaba loku yibalance ngoba abelungu abesifazana abafundileyo labangafundanga they are 68% labo abavotela uBiden. So it will come down, I think, ukubona kwami ukuthi mbani ozayenza ukuthi abantu bahambe bayovota ngoba kathesi sibona ama-Democrats aphambili out of the 91 million votes avotilweyo across the nation, 78% zikhombela kuJoe Biden enqoba ngolwesibili.
Umbona enqoba yini uBiden njengokutsho kwama-polls?
Into ekhona is ukuthi ama-pundits lama forecasters ukuthi basitshele ukuthi low la low nguyowinayo asikwazi. I-elections ye-America zinjenge ithiwa yikwini izulu or i-weather. Ukuthi kusasa baza kutshela ukuthi kuzabe kutshisa and izulu lizana how many inches and then lifike kusasa libone vele lokho kade kukhulunywa akukho. So sizabona ngo midnight ukuthi oyabe ephambili ngubani.